esintwini sakithi vele kuvamile inkomo yami nxa ukuthi umbeladi isicubile ngiyakwanisa ukuthi ngiyiqedisele ngoba osobhuba bekwazi ukuthi vele inkomo yami engaba licala yile inkomo ukuthi phonga ukuzivuka ngihlaba inkomo ngingazisanga osobhuku lamapholisa hayi lokhu kuyaba licala njalo ukuthi inxa yokuthi yade icutshiswa kuyini hhayi akudingakali kwesikhathi yindlala
akukho okusemthethweni okwenziwayo ukuthi inyama iqala ihlolwe ukuthi ilungele ukuthi abantu bengayidla
emakhaya lapha vele kakujayelekanga ukuthi sungaka ukuthi ibuyizohlola inyama kodwa-ke ngemikhuhlane esikhona la uyaqala ukukhangela ukuthi uyinathiseni uyihlabeni kodwa le mithi yokuhlaba iyatsho ukuthi inkomo kufanele leyi ungayidli ingafa within 7 days ungayidli kukhona lokho ihlabile ngena idoje kule mithi enikwa inkomo iyatshiyana kwesinye isikhathi uyayinathisa umuthi wokuthi ubulala amawemusi esiswini ubuye futhi uyihlabe nxa uyinika futhi yohlabe uyinika amanye amalokhuzeni umuthi wokuthi ibe ama-multivitamin ukuthi ibe lamandla okuthi ivuke nxa icubile yiyo imithi evamileyo nje lokuhlaba nje khonokho o-LA yama-teremycin yikho sijale ukukwenza emakhaya siyazenzela kodwa-ke kuthiwa nxa kungakakwani 7 days inkomo leyo ungayidli ingafa
siyakwazi ukuthi abantu bayakwazi njengoba babevele bezenzela kodwa njengoba sokulabalimisi abaningi le mithi eminingi ephiwa inkomo ngubani ocebisa izakhamizi
abalimisi bayenza befundisa izakhamuzi ukuthi hhayi inkomo nxa inje ingagula ibisihlatshe umuthi onje iyama maybe 14 days abaye hhayi lo uyama 7 days kodwa-ke nxa sokwekadeza hhayi nxa ilokhu ingalokhu ze lingayiquma lihle hhayi nxa vele kuyinkomo yami isithe yafa ngiyabiza omakhelwane bathenge ngoba losobhuku uyabe kwazi ukuthi inkomo yakhe kulokho hhayi besingakakuzwa khonokho even nxa sizakuyabe kuyahanjisa iripoti uvethe ukuthi hhayi ngivele yinkomo kodwa-ke hhayi inyama sengiyiphengisile osobhuku bayakwazi yonke into ikhona isemthethweni